Kuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Lingali vuka njani izwi lukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 24 lwezi 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, sebezadibana njalo umnumzana Dingumuzi Phuthi lonkosikazi bekezela amaplanka kukhetho lokudinga ozamela ibulilima edalele parliamente kulandela isinqumo sedalele High Court.
Ngitho lo hulumende uqobo, ngitho layo izekhi uqobo, babonile ukuthi kwakungasiyonto elungileyo ukuthi kube lezinto ezinjalo ezenzakalayo.
Izakhamizi zebulilima zithi zindala zombili uPhuthi lomaplanka, okuba nzima ukuthi kwazakale ukuthi ngubani ozanqoba kukhetho oseluthiwe lwenziwe njalo.
Lo ozaphumelela nguye lo ozabe yenelisile ukuthi abe nolimi noma ngithi abe ne-sweet tongue azayenelisa ukuthi to convince abantu lezigaba zakhe.
Izakhamizi zewange zikhala ngokungeluswa ngemfanelo kwamankampani aphatheke emsebenzini wokwemba amalahle esigabeni lesi, iningi lawo kungawabavela kwele China.
Bekungela indaba yamapollution lesibonayo, ongahlonitshwa kwemvelo, ongahlonitshwa kwemfula, izintaba esikubona kulezinsu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Njalo umnumzana Dingumuzi Phuthi lonkosikazi bekezela amaplanka kukhetho lokudinga uzamela ibulilima edale leparlamente kulandela isinqumo sedale leHigh Court. Umthethwandaba weHigh Court kobulawayo izolo unqume ukuthi kwenziwe olunye njalo ukhetho ngoba ummeli welibulilima edale leparlamente umnumzana Dingumuzi Phuthi wayehluleka ukuphendula amaphepha emthethwandaba lapho asiwa khona ngomunye ayencintisana laye unkosikazi bekezela amaplanka. Umaplanka wafaka udaba, umaplanka wethu lamaphepha emthethwandaba esithi uPhuthi wethusela abantu esithi bazabulawa bengekela ukuvotela yena na lezano PF. Sokusele nje kuphela ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa afake ilanga lokhetho. Siqoxe lomaplanka ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ye okukhona isinqumo sibe khona kuliqiniso lelo ukubana isinqumo sibe khona namhlanje kuNkundla enkulu yomthethandaba yakobulawayo esimayelana le constituency yebulilima. Isinqumo siphumile ezizathu ezithize eziyenza ukuthi umnunzana uPhuthi atholakale engafanele ukuba abe nguye umkhokheli wendawo yebulilima. Okokuqala, kwaba lokuthusela okukhulu kakhulu mhla ka 23 Agasti, abadala bethuselwa ngendlela eziphezulu, batshelwa ukuthi nxa bengayekela ukuvotela iZANU-PF bazabulawa kumbe bazatshisela imizi yabo kumbe bazanyamalala. Okunye njalo kwakukhona kwakulamathebuli awefazi ayebekiwe emagedini within 300 meters ayehlala abantu babe ngu-4. Abantu labana abangu-4 babethatha abantu phandle bafike lapha ethebulini bababhale, bangababhala babanika umuntu abaphelekezele ukuthi baye bavotisa. Njalo kunye futhi okwaba khona ngelanga lokuvota, okuyilanga eligcizelelwa ngumthetho ukubana akumelanga abantu bakampeni, kumele abantu bagcine ikampeni within 24 hours. Kodwa ke ibandla leZANU-PF lalikampena ngalona lelo langa. Why ngisitsho njalo? Babephekela abantu ukudla bebancenga ukuthi kabavotele ibandla leZANU-PF bangaqeda bahambe baye kudlilantshi eyabiphekiwe, baphiwe futhi lama drink okunatha. So okuyinto engavunyelwayo emthethweni. Okunye njalo futhi okwenze ukuthi kuze kube lesinqumo ukuthi uphuthi wamukela ama summons kodwa kazange aphendule ama summons wamukela kodwa kazange aphendule okuyikutshengisa ukudelela umthethwandaba okuyikutshengisa njalo ukudelela intando yabantu bebulilima. Siyabonga.
Manje nxa kungayenziwa ukhetho lwesibili njengalokho osekuthiwa ngumthethwandaba, kuzaba lomehluko yini ngoba kulalezo zikhalazo elalizifakile libona ngani ziyaba zingekho yini okungabangela ukuthi ukhetho lingadingi ukuthi impumela yakhona iyasoleka na?
Ngiyabonga njalo umbuzo. Iye hayi okukhona ukuthi thina sikholwa ukuthi umthwakazi wonke ngitsho lo hulumende uqobo ngitholayo izekhi uqobo babonile ukuthi kwakungasiyonto elungileyo ukuthi kube lezinto ezinjalo ezenzakalayo ngelanga lamhla ka 23 ngoba zaphazamisa ukhetho kakhulu. Ngokunjalo ke sikholelwa ukuthi ukhetho oluzabuya osizalwenza ngesikhathi sizabe sisiphiwe akusoze kutholakale izinto ezinjalo ezizaphambanisa abantu ukuthi bavote ngendlela efaneleyo, ezizaphambanisa abantu ukuthi bavotele umkhokheli abam thandayo, ezizaphambanisa njalo izifiso zabantu bebulilima.
Lo ke ngunkosikazi Bekezela Maplanka wancindisa kukhetho lokudinga uzamela isigaba sebulilima edalele ephalamende. Ubexoxa icingweni leStudio 7. Kusenjalo izakhamizi zebulilima zithi zindala zombili uphuthi loMaplanka okuba nzima ukuthi kwazakale ukuthi ngubani ozanqoba kukhetho selithiwe lwenziwe njalo. Kukhetho lwedluleyo umnumzana Phuthi wathola amavoti afika phose inkulungwane eziyisikhombisa 7185. UMaplanka yena wathola amavoti azinkulungwane ezedlula eziyisithupha 6660 votes. Umnumzana Athwel Ndlovu owezabu wathola amavoti afika phose inkulungwane 933 elandelwa ngumnumzana Alec Moyo webandla le MRP wathola amavoti adlula kancane amakhulu amahlanu 509. Ukuhlaziya loludaba siqoxe lolandela ezombusazwe umnumzana Difa wajabhi Bango Dube odabuka njalo esigabeni sebulilima.
Udaba oluphakathi kamnumzana uphuthi lomama Maplanka ngibola ukuthi kungumzekelo omuhle kakhulukazi endaweni yebulilima ngoba njengoba sisazi ukuthi bulilima lona ibizwa lithi bulilima lisho ukuthula. Njengoba lisisho ukuthula okusho ukuthi kuyadingeka ukuthi abantu nxa beqhubeka ngempilo baqhubeke ngepheje elilodwa kungela munye osala mhlawumbe elama hiccups endleleni development esiyabe ukuthi idinga bonke abantwana bebulilima ukuthi babambisane. Ingakho qhathekile ukuthi nxa kuyabe kukhona omunye oye waba lokukhononda wahamba wayafika enkantolo, inkantolo yakubona kufanele ukuthi kuqhutshwe ngayo lindlela eyanquma ngayo. Sibone ngathi kungumzekelo omuhle njalo kuyumzekelo omuhle elizwe lonke jikelele ozatshengisela ukuthi kuyeneliseka ukuthi kube le clear consensus ezintweni ezenzakalayo njalo lokuthi izinqumo zilandelwe ngendlela eqondileyo ezizachiya abantu bebulilima bonke behamba ngendlela eyodwa njalo besatisfied ngalokho okuzabe kusenzakala ngase kudlule imphumela le ethethwe inkantolo.
Njengoba sekuthiwe kuzenziwa olunye ukhetho, umbona enqoba na uphuthi kumbe ubona ngani uMaplanka nguye ozathatha lesi sihlalo?
Nxa sekubuyelwe ukuthi kuthiwa kuqalwe phansi ukhetho kanje irirani esingayisho ngesikhiwa lapha kusuke sokufana lo muntu ophakathi kwemingcwele emibili omunye eselizwe leBotswana omunye eselizwe leZimbabwe kube sekusiba le strip sesalesiphakathi esibizwa ngesikhiwa ukuthi yi no man's land. Kathesi bonke sebephakathi kwe no man's land ukuthi akusakhethelekile ukuthi ngibalo owawinayo uqala noma ngibalo owayewini ongazange wawina uqala. Kathesi sekubuyela futhi kibo bobabili ukuthi babuyele ebantwini babo baye zama ukuthi baye khankasa bayaprocessa bayezama ukuthi baye bacela ukuthi babavotele lo ozabe lo ozaphumelela nguye lo ozabe ozabe yenelisile ukuthi abe lolimi noma ngithi abe le sweet tongue azayenelise ukuthi to convince abantu bezigaba zakhe ukuthi balalele lento ayikhulumayo njalo bayizwisise ukwenzela ukuthi bamnikeze amavotes ngoba umuntu ukuthi azakuvotela ukuvotela ngenxa ukuthi uyayithanda lento oyikhulumayo njalo uyayikhwabitha into oyikhulumayo njalo uyabona ifuture kiyo leyo nto oyikhulumayo so kuya sekuzaya kibo bobabili ukuthi ngumbali ozathi nxa efike ebantwini azichaze ngendlela abantu abafisa ngayo noma abantu bazalalela lokho abakufisa ukuthi bakubone okuyabe ukuthi nguye oyabeza phumelela ngoba ingakho kuye kwathiwa ngama rerun ngoba ngabe uthiwa kule obvious winner bekungasoze kube le rerun bekuzathiwa akuvele kuthathwe indondo iphiwe lo ovele oyi-obvious winner kodwa ke ngenxa yokuthi akula obvious winner kufanele ukuthi babuyele ku-rerun so kufanele ukuthi bona abahambi bazihlambulule ebantwini kube ngabantu abazikhethelayo so okwakathesi akekho phakathi kwabo babili esingamutsho ukuthi lo uzawina noma lo akasozawina
umnumzana Difa wajabhi Bhango Dube ngolandela izombusazwe njalo edabuka esigabeni sebulilima ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esebhilitane zewange zikhala ngokungeluswa nemfanelo kwamankampani aphatheke emsebenzini wokwemba amalahle esigabeni lesi iningi lamankampani la kungawabavela kwele China besithi ubhuqu lubambe nki indawo yonke okungalungelanga impilo zabo ezemvelo kanye lezilimo isikhalazo sabo ukuthi uhulumende athathele laba inyathelo ngokusemthethweni unokuthaba Dlamini usethulela loludaba ngokugcweleyo esewange
Abahlali bemadumabisa eingagula kanye nje lezinye iziqinti bathi eminyakeni yemihlanu edluleyo sebenanzelele ukwanda kwamankampani asebenza ukuletha ubhuqu oluphambanisa umoya ophefumula ngabantu emadolobheni kanye lemaphandleni. Umnumzana Simon Chuma odabuka emadumabisa uthi amankampani afana labo Sino Hydro, Zambezi Gas, Makomo Resources lamanye asebenza duzane kakhulu lemizi yabantu okwenza begcine behotsha umoya wamalahle.
Akepha mahlayana amalahle bathwala ngama rori ama haulage trucks lawa besebenzisa emgwaqo yona le esenjiswa ngumuntu wonke ama public roads sebewabulela ama roads lawa sekuyipolishini uthuli lodwa lwesabukayo akabalani labantu bona babhizi nje ngokwenza ibusiness yabo bethatha izimali lapha besiya ngakibo kodwa bengayenzi lutho ukuthi kumbe basuppress idust kumbe bayenze njani
inkulumo kaChuma igcizelelwe ngukansela Brian Chikumbo kaward 3 eWange Central
every day kukuthi kula ma clouds ama dust and also we have got EHDM layo futhi nxa kulomoya it blows ku direction ye compound
uChuma uthi yena sesesabela impila kahle yakhe ngoba ubhuqu lolu luza lemikhuhlane enjengeyofuba
nxa ulwele usuku uyabusisa ukuthi sugcwele uthuli laphansi unganyathela haya phela abantu abaningi vele nxa bevuka awungeke utsho ukuthi ulele gezile ezinyaweni lapha kuyabe kumnyama lju ngedust yangkhona yena le fine dust yabe wele phakathi kwezindlu so bathi yiyo manje enjani elimazayo kumaphaphu lapha
omele isigaba lesi edalele parliamente umnumzana Daniel Molokele uthi ihlupho lezi zidinga ukukhangelwa kulandelwa isisekelo sombuso ethi izolo bekungenje
bekungela indaba yoku yama pollution lesibonayo ungahlonitshwa kwemvelo ungahlonitshwa kwemfula izintaba esikubona kulezi nsuku so siyakhuthaza ukuthi ni ama companies ahloniphe imvelo ewange
Ephendula kulokho umnumzana Mgcini Ncube wenhlanganiso kahulumende e-Environmental Management Agency uthi inhlupho lezi zivamile ngesizathu sokuba ezinye inkampani kazilandeli imithetho yemvelo.
Efforts are being channeled towards ensuring that dust roads are being suppressed.
Siyafundisa izakhamizi zewange ngendlela abangazivikela ngazo ethulini lolo. Njalo silemizamo yokwehlisa uthuli emgwaqweni kanye lokususa eminye imizi endaweni lapho okulohlupho lolu.
Uhulumende ngomnyaka ka-2017 wanika izithupha zokwemba amankampani amaningi eZimbabwe ngenhloso yokuzama ukukhulisa uhlangothi lwezemigodi ukuze ulethele ilizwe inzuzo engaba ngamadola eMelika alithumi lambili 12 billion ekupheleni kwalomnyaka. Kodwa izakhamizi zalumango zithi inzuzo leka bayibone ukuthi iyangaphi. Besithi le mifula efana labo deca ingcolile, izifuyo ziyaphunza kanye lenyamazana zendle ziyafa ngokunatha amanzi alemithi yasetshenziswa nxa Senjwa ngimele iStudio 7 ngisewange nginokuthaba Dlamini.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC. Yabo.
Owa manje ke sizwe esiphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi icala lomqeqetshi wabadlali benguqu beqembu labesifazane elamaMighty Warriors uShadrack Mlawuzi owetheswa icala lokudlwengula umnye wabadlali beqembu belisemthethwandaba izolo. Unogada wabadlali laba nguye ophe ubufakazi esithi impela uMlawuzi wahlukuluza omunye umdlali. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi wabaleka elizweni ngesikhathi kususwa umnumzana Robert Mugabe esihlalweni unkosikazi Mandi Jimene engabuyela ekhaya ngoba ukhululekile. Ujimene ubikwa elandule ukuthi wayekucele lezani PF elithiwa G40 elalisekela unkosikazi Grace Mugabe. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani Studio 7 abalaleli bonke abaseZimbabwe, linjani ngezindawo? Ya, sizwile lapha indaba yamalobolo, sizwile indaba yamalobolo. Abantu mebelobole sibili abantu ukuze uhlonipheke oyihlozala. Lo mfazi ayekhona ukuhlonipha, bangangamkhiphelanga ngeke sakwa ukuhloniphe kahle. Ngawe usubhayisa umshado ufuke ushada lobola. Yes, siyakubona sibi imshado ayisalasti kulezi nsuku. Imizi eminingi iyadilika siye imshado, hayo abantu abasahlali emshadweni. Asazi obaba mbese siwiki ngomama yasebayasehlula lapha emacansini ngokuyinene abomama basema hayi bakhala umshado bachiya sibili bachiya. So hayi kunzima, kodwa hayi umuntu umelobole ngoba singathi sifundisa nzima abantu abethu sesikolo lapha iskool fees ziyadula, ufike nje yedwa umlobole yathatha mahara angeke uhambe kahle. So abantu bengahlanganisa izinto lezo ezamavoti zemshado, hayi abaqale beqeda kwamavoti kudlule bese lingena kuleke sizwe kahle asizwisisi kahle. Ngoba kunzima lapho ukufundisa abantu bamantombazane, siyabafundisa sokuthi umuntu efike ezithathele mahara hayi angeke kuvume sibili. Noma sibabona imishado yabo sidilika fast vele phandle lapho sokunzima ukuthi kwenzakala, nasazi mbe isikhathi sakhona iminyaka yakhona sazi shem. Kodwa uma ezama ukuyalungisiswa into libuyele emasikweni kahle.
Studio 7 ninjani, siyaphila thina. Hayi siyabonga izindaba, siyabonga izindaba. Hayi siyawuzwa lomthetho abantu bazobhasisa ukuthi ulobola umuntu sokumele ukuthi ezikhethele mayefuna uyalobola mayefuna engakalobola. Kodwa thina sithi hayi asila problem lakho, lokho kusho ukuthi ngumthetho wakibo khona leZimbabwe. Kodwa kithi kwamthwakaza hayi sizoqhubeka silandela lokho okwabokhokho bethu. Into esizoqhubeka ngayo hayi siyabonga, siyabonga kakhulu Studio 7.
Linjani ku Studio 7 linjani? Hey indaba kathi sengezochaba babangu lo phugeni wakhe le ibuhlungu nqa ngikhumbula kuhle baqale uChamisa esabizwa ngeMDCT walandelelwa yibo bona abafuthi bamthathela igama lelana bathi ngelabo namhlanje bamlandelela futhi bamthathela lithi 3+C osengezo chabanga into le vele idingi nakuthi ifake lwizibuko kumbuku yekhodi into yezano sebebonile ukuthi uChamisa uyabehlula ngamavoti uyawina so sebedinga indlela zokuthi bamkhiphe futhi njengaleyane kaMonzora ekaMonzora bamkhipha yadilika yona so namhlanje nakho futhi bafuna ukuthi bamkhiphe uChamisa idilike futhi njengaMonzora umnangagwa wabona ukuthi indlela angamkhipha ngayongcono asebenzisa uChaba yindlela yezile umnangagwa ukuthi waye bengabotshwa waye engadingisiswa kuye emakhoti lizabona le khoti khona iyaphuma isithi igama ngelikasengezo uChaba lenele lithi 3+C yena bazamlande noma azatshintshe elinye igama ezilongibona bekuphawa kuphela bazamthathela futhi azabuya ngalo kodwa ngaba abantu bezimbabwe siyahlakanipha angaze abuye ngelinye igama simlandele kuphela simchiye lo sengezo chabango njengakuMonzora abantu bayekele ukuyivotele kaMonzora yadilika lena le u3+ kamthathu uChabango akula bantu abazamlandela uzahlala labona bophugeni abayiba bamlandela
amavuko Studio 7 ya sike sibone imithetho le ebekwe ezweni leli lakithi esiphila kuyo esiphilishwa ngayo akuyona imithetho yokulawula ilizwe ngempela ayisokusobala kakhulu umntwana osuku-grade 1 sekeyabona ukuthi imithetho le ngencindezelo ayina ubuntu njengoba umbuso lo usayo unokugovu futhi unokudlova balwa nathi ezweni lethu danokuthi balwa namanye amazwe bona balwa nathi ayikho into abasiza ngayo noma bethu umbuso wakhululwa yibo manje sesifela ukuthi umbuso wakhululwa yibo sebasihlukumeza ezweni lakithi esikhula kulo siphila kulo hayi madoda kunzima indaba yomthetho le mayilungiswe empeleni abojaji nabo songabojaji bazikhethela imithetho bazibeka phezu kwemithetho ngoba siyazi ukuthi abojaji nabo bele bangaphansi komthetho akunakuthi ujaji ungaphezu komthetho kanjani uma kuthi kumthetho welizwe lonke kumele basebenze imithetho ngokulingana bangazibeki phezu kwemithetho baqeda sebeyafaka imithetho yabo yamafavor akusebenzi lokhu uPaul Nyati wamapholisa uminister akasebenzi vele ayikho into ayenzayo abantu bayafa bayahlukumezeka ayikhona ngoba vele kungabantu bona sebezibeke phezu komthetho i-revolution devil system abayisebenzisayo is too much asikuqedeni konke lokhu bantu bakithi singakukhangeli kuphela ngamehlo singakukhulumi kuphela ngomlomo makusetshenzwe le part ebusayo asilutho singahlasela incane kakhulu
salibonani uStudio 7 linjani basakazi labalaleli siyayizwa ingoma kasengizwe Chabango ya alutenda ibithini nga tenda ibithu ngaphi yena nguyo le problem la ayikalungi Chamisa tenda ibithi ngathiwa izanu izanu ikhatshani tenda ibithu nga which means Ncube amadodalana agijima lo mgabe angeke libakwanise bagijima be-underground laba bagijima be-underground laba
sanibonani be-Studio 7 ngicela ukubuza ukuthi kanti yena lo muntu okuthiwa ngusengezo Chabango lo kanti yiphi indoda eyake yaxotsha abantwabayo egumeni ma yena engu-general secretary we-CCC uxotsha njani abantu be-CCC ebaxotshelani amandla akhona ewathethe kubani ngoba iphathi yonke ibuswa ngophezu kwayo ongu-president ukhulumile yini noChamisa uChamisa wathi xotsha laba abangakulaleliyo sengezo ma kunganjalo kumele sikubone sobala ukuthi amandla wathathanga njalo wenzela bani wonke umuntu sikhulile sibadala asisibo bantwana abafidwayo sikhangele okwenzakalayo kayisuthe leyo mali uzayisutha azayihlanze
kuStudio 7 salibonani kahle kahle mina ngiyacela bakithi kahle kahle ngathi lo mlayezo lingawufikisa kumnangagwa kahle kahle ngawukhoneka ukuthi ufike ukuthi kathi umnangagwa kayena kahle kahle ucabangani ngoba phela ma wayekhampena angithi zikhona izithembiso azifaka ebantwini namanje usathule nje sokwenzekani ngoba okokuqala nginto wayethe ugesi ngeke usaphela manje kwenzekani akuna gesi wayethe amanzi ngeke sahlupha ayahlupha abantu bezebangenayikhulela so kahle kahle kathi kwenzekani kwenzekani yena lo mnanga kwa lo Jacob Mdenda wakhe yena le speaker zakhe sona lesesikhulu kahle kahle kathi bacabangani hayi ma kuyukuthi kunzima hayi kwela nothamisa ke limfikisele lo mlayezo ukuthi hayi kakazama ukuhlanganisa something lathi sibonene okokwenza noma singaphandle kwezimbabwe kodwa sibonene okokwenza azama ukusihlanganisela lathi khonokho abalakho thina esingenakho uyabona
manje abantu bemathebeleni babulawa yindlala abantu bayahlupheka abantu bathwele zima esibhedlela zifile akulanto ebambekayo kodwa alikhulumi nangako libhizi njengento zisisile ezanu kuphela izinto likhuluma ngazo labantu elivula ama-audio abo ngabo sembani hayi corruption ivele yona ma isinyangene elizweni mani hayi corruption asonto e-right elizweni strat corruption hayi mina ngazi mpela ukuthi kwaye lingathithi hleli bize mashona wanzi ngoba kuyafanana vele because likhuluma iindaba zemashona le into elizikhuluma apha ungavuli istudio seven semashona esemashona uvule esesindebeleni same thing into eyi-one le ikhulumayo kodwa laphana zinengi into ezenzakalayo lapha zinengi kakhulu into ezenzakala emathebeleni ngodubo emathebeleni abantu ababhekane nayo abantu babulaya indlala lapha abantu batshontshela inkomo zabo lapha yona izanu yetshontshayo futhi etshontshela abantu izanu p f ngoba manje kulamakhansela abanje etshontsha awezanu p f
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Manje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Kulezi qondiso ezintathu ezidingakalayo ukuthi uhulumende weCentral African Republic azilandele ukuze aphumelele ukuvikela abantu njalo kube lokuthula. Esakuqala ngumlando wenhlanganiso yamazwe omhlaba. A-UN Multidimensional Integrated Stabilization Mission, iMINUSCA, omela elemelika kugatsha lomanyano wamazwe omhlaba, olubona ngezombusazwe, olwe-Special Political Affairs, uMnumzana Robert Wood, uthi lanxa umumo kulelo lizwe ungavumi ukuthi kusetshenzwe kuhle, iMINUSCA isizamile ukuletha ukuthula lokuqinisa ezomvikela ngomnyaka odluleyo. Ibambane lohulumende weCentral African Republic labalwela ilungelo loluntu ukusebenza ndawonye lokuqinisa umsebenzi walabo abalomlando wokuletha ukuthula kubalulekile ngoba kunika amandla abezomvikela labantu beCentral African Republic njalo kuyasekela inhlelo zababusayo ukutsho uMnumzana Wood isiqondiso sesithathu ngesokuthi abasebenza le Central African Republic abagoqela iMINUSCA besekele inhlelo zokhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa ngomnyaka ozayo. UMnumzana Wood uqhubeke wathi sokuyisikhathi eside abantu beCentral African Republic bekhetha abakhokheli babo. Siyagcizelela ukuthi kubalulekile ukuthi abesifazana labasakhulayo baphatheke ngokupheleleyo kuzo zonke inhlelo zokukhulumisana ezizalandulela ukhetho. Isiqondiso sesithathu ngesokuthi uhulumende weCentral African Republic aqalise ukukhulumisana lamabandla aphikisayo lamaqembu ahlome ngezikhali ukwenzela ukuthi kube lokuthula njalo abaphikisayo balethe imbono yabo kulezi inhlelo. Kutsho uMnumzana Wood, sikhuthaza wonke umuntu ukuthi akhethe indlela yokuthula. Abantu beCentral African Republic badinga isisombululo sodaba lwezombusazwe esizabangela ukuthi ilizwe libuswe kuhle. Ilizwe leMelika lizahlala lisekela abantu beCentral Africa. Kugqiba uMnumzana Wood.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
The Voice of America, VOA.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Sebeza dibana njalo uMnumzana Dinga uMuziphuthi lo nkosikazi bekezela maplanka kukhetho lokudinga uzamela ibulilima edale lephalamende kulandela isinqumo sedale leHigh Court. Izakhamuzi zebulilima zithi zindala zombili uPhuthi loMaplanka ukuba nzima ukuthi kwazakale ukuthi ngubani ozanqoba kukhetho soluthiwe lwenziwe njalo. izakhamizi zewange zikhala ngokungeluswa ngemfanelo kwamankampani aphatheke emsebenzini wokwemba amalahle esigabeni lesi iningi lawo kungawavela kwele China. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisa ngakuzwa indaba zethu lapho kuzithola ebulenzini www.voindebele.com. Olibhalelisayo ngokuthi isikhathi.